okufanele kwazakale ke uzulu woke jikelela labo ke abalandela inhlelo zethu kubana ke yes esile nhlelo echuru e-aplayelwe yavunyelwa ngamaphoyisa kodwa-ke kule karali kumaye ama-constituency ngenxa yokubana ke lapho esikhona ama-activities asabelele indawo zonke ngoba ikarali-ke ikuhamba nje ikhuluma labantu kasonto-ke engadingeka ukubana kube lokubothwa kwabantu lokuhlunyizwa kwabantu lokudisrupta kufanele abantu bevunyelwe ukuqaphela ngokuthula ngenxa yokuthi ukubana konke lokhu kwenzakalayo kule impact negetuziso on the credibility of an election. So sikhuthaze amapolisa labo bonke aba-interested on the democracy of our country ukubana-ke abantu akufanela ukuthi behlukunyeze uma bevota njalo amapolisa awufanelanga ephiwa ama-instructions ngaba amapolisa aphansi politicians over ukubana kuvunyelwa abanye kuyaliswa abanye izanu iyabhodleke sibabone kobulawazi bebhoda enkulumane noma into engathandwanga abantu or bengamukelwa ngabantu ngenxa yokwehluleka kwabo-ke ukurana ilizwe kodwa-ke bayavunyelwa ukubana bebhodeke bekampena besenza amakhara labo sikhanelele ukubana amapholisa kufanele ku-aplay umthetho universally equally esemana kubo bonke kwe abantu abakhankasayo yabona.
Kodwa irali yeChuru constituency yona liqhubile yini njalo kungabe kusenzakala ukuthi amalunga e-CCC avimbile yini imigwaqo athazamisa ukuthula ukuze abotshwe? Imvumo yokuthi libe le road show kumbe ikarali yona beliyitholile yini emapholiseni?
Kakhulu ye mhlangano yethu iqhubeke kuhle ngenxa yokubana-ke sabesaplayela emaphoyiseni njabo sabesibheze sobala ukubana sizahamba njani sizaqala sikhathi bani and as part and parcel of our mobilization effort abantu bavunyelwe ukubana behambe ngezimota behlangana labantu ngenxa yokubana-ke umthetho uyavumela lokhu-ke and as part and parcel of our program nxa yokuthi amapholisa abe le mbono etshiyeneyo bayaspecify encwadini yabo ukubana bavumeli lokhu abavumeli lokho. So thina silandela-ke umthetho osenza lokhu-ke okhangelele kithi ngenxa yokubana abantu bakithi bonke-ke bakhangelele ukubana izinto zethu zihambe kusinyabona.